Abesifazana bewange bona bakade betshengisela eHarare ngeviki edluleyo bathi ilanga leMother's Day lamhla kalitsho lutho kubo ngoba bengaselaso lesithunzi njengabomama. Bathi ngenxa yobunzima bempilo abanye babo sebesenza imisebenzi eyangisayo egoqela ukuthengisa imizimba ukuze baphilise imuli zabo. Unkosikazi Clarice Ngoma ngumgcinisihlalo wabesifazane abalabayeni babo abasebenza eWange Colliery asebedlulise ikhulu lamalanga belala phandle kwamahofisi njengendlela yokutshengisela besithi linkampani kumele ihlawule omkabo. Unkosikazi Ngoma uthi ukuphathwa kubi yilinkampani sokwenze abesifazane balulazeka ngoba bengasenelisi ukugcwalisa konke okubenza babe lesithunzi.
Abantwana basafundi, ungafundi kwabo abantwana yikuswela izinto ezifunakalayo ezikolo ezinjengama-uniform, ama-school shoes, ubaba uselefakezi engaholi. So sekunzima ukuthi ana umuntu angene isitolo athenge izinto ezinjengesicathulo. Lokhu uncane esiyabe sikudinga, sidinge ukuthi abantwana badle. So izinto ezinjengempahla, izinjengengubo, okunjengama-jeans, okunjengama-school requirements azisayenelisi ngoba imali ayibuyi.
Wengeza wathi abanye sebethengisa imizimba.
Sekunzima kakhulu especially kumuntu othethweyo. Izihlobo zendoda zeqhosta ngalandwa ngoba lowo umama lokamzali bathi kungayisikho ngeke umanyaye beningela. Abafazi sesibonga ukuchina sesibonga ukukhomba nje amadoda akhoshona ngithole ukudla. Imagine ukuthi uthwala ukudla sikuhambise ukudla endlini usanike induda yakho udla okuthi ngwenye indoda. Yena laye uthi akuzi ukuthi yena namfazi udla lokuthi lengaphi. Kabuzi.
Okhulumela abesifazane bewange laba unkosikazi Thubekile Shoko uthi ubunzima ababhekane labo benza bangasazihluphi ngokuphatheka kwezinye inhlelo ezigoqela ezombusazwe.
Thina njengabomama sifuna akungelancedo lokuba siyephatheka kukhetho ngoba singani sikhethekile, singani asithi bantu balapha eZimbabwe. Into ezidiswa ubuhlungu yini esiyabe siyikhetha singabonakali, singakhanyi, singazwakali ukuthi singabantu lapha eZimbabwe.
Omama laba bathi kunje beswela yona imali yokuthenga impahla yangasese leyokusebenzisa lalapho sebesesikhathini okwenza bagcine sebesebenzisa yiloba yini lanxa besazi ukuthi kuyingozi. Bathi njalo isepa yokugeza kumbe yokuwatsha impahla yabo eyabantwana leyabayeni babo kabasayazi. Kungenxa yazo zonke lezi zizathu abesifazane laba bathi ilanga leMother's Day kalitsho lutho kubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.